Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-14 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le-CCC ebilomhlangano izolo eHarare isivumelane ukuthi kuyiwe kuZulu, asho ngodaba lokusuka edalela ePhalamende kwamalunga ebandla.
Jalo si resolve ukubana siqale inhlelo zethu zokumeka sure ukubana ke siye khuluma labantu ekhansilini and parliament ama voter on the proposal esilayo ukubana ke sibuzane ukubana kusalomlandweni ukuthi sihlale parliament.
Umfanekiso wokuhaya i-cartoon owethulwe liphephandaba lobulembu eleZim Daily okuthiwa inkosi uLobhengula elekhanda likamnumzana Sengezo Chabangu udala inkulumo.
Zikhona izinto okungahlekiswa ngazo, zikhona into okungadlalwa ngazo. Osomahlaya kumele babe kwazi ukuthi akhona amabanga, ikhona imingcele, njalo zikhona izinto okungahlayazwa ngazo ngaphandle kwengozi.
Kulabalandeli beqembu le-Highlanders abamukele ngenjabulo ukuqatshwa kuka-Kelvin Kayindu ukuba umqeqeshi weleli qembu, kodwa kulabanye abathi abamfuni ngoba lumsebenzi wamehlula ngomnyaka ka-2014. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inkokheli yebandla le-CCC ebilomhlangano izolo eHarare isivumelane ukuthi kuyiwe kuZulu ukuze atsho ngodaba lokusuka edalela ePhalamende kwamalunga aleli bandla. Idale laleli bandla elithiwa yi-Citizens Assembly liphumele izinqumo ezimbalwa ezibalisa lodaba lukamnumzana Sengezo Chabangu. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Ngiyabonga kakhulu umhlangano wethu we-Citizen National Assembly uphumise ama-resolution okuthi siya phambili njani dinga njenge-trips yokuqala. Siwelelane kubana ke sizasebenzisa inhlelo ezijene ukuyala ibudget elaproposwa ngumthuli Ncube, ngoba yibudget eli anti the people, yibudget elingavele ebantwini elifuna uku-overtaxa abantu abadubekayo nokuthi kube le program eyokuthi siqede ke udube elizweni. So on that basis sizabona siqala ke amaprogram ethu ke okungawelelani le ndaba yebudget. Njalo si resolve ukubana siqale inhlelo zethu zokumeka sure ukubana ke siye khuluma labantu ekhansilini and parliament ama voter on the proposal esilayo ukubana ke sibuzane ukubana kusalomlandweni ukuthi sihlale parliament noma siphume sonke ama members of parliament lama councillor. So yikho ke siqalise meeting lama MP lama councillor kubatshela ukubana sesiqalisa ama meeting ethu ku viki yona leyi lama voters kubana sizwe ke iproposal ephume ku-Citizen National Assembly yokuthi we must completely withdraw from parliament ngenxa yokuthi it's no longer an arena respect the democratic ethos and the constitutional obligations as abantu abaphiwayo abase parliament lase councilini. So in that respect sabe sile marathon meetings esayenza with ordinary voters ukubana sibe kwazi ukubana iproposal ephume ku-Citizen National Assembly abantu bathini ngayo kwenze sibe le way forward thina njengenhlanganiso. Number 3, sivumelane njengenhlanganiso ukubana sesiqalisa a political program of action ekubana silethe iZimbabwe back to a road of democracy and legitimacy. So lizasibona senza inhlelo esijeneyo mayelana lendlala lendaba yokubana sibuyele back to ukuhlonitshwa kweconstitution kweZimbabwe ngenxa yokubana ngeza ke siya continue as if everything is normal when everyone in this country is under attack ngokhulumende kamnankagwa ongakhithwa ngabantu. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga mnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Umfanekiso ukuhaya i-cartoon owethulwe liphephandaba lobulembu ele-Zim Daily okuthiwa inkosi uLobhengula elekhanda likamnumzana Sengezo Chabangu usudale inkulumo. Lumfanekiso otshengisa umuntu lo ephethe ichukela usulwe ngabesindebeleni kunye labavela kwezinye izigaba zelizwe besithi uyinhlamba. Kulabanye abangazi imbali yelizwe abathi uLobhengula wathengisa isizwe ngechukela. Iphephandaba leZim Daily liwucitshile lumfanekiso laxolisa kuZulu. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Jethro Mpofu ofundisa njalo ezombusazwe ekolitshini leWits kwele South Africa ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye ubonakele umfanekiso kamnumzana uSengezo Chabangu osuhlanganiswe lesithombo lomfanekiso ka wengonyama inkosi uLobhengula inkosi yakwaMthakazi inkosi yesizwe samaNdebele. Umfanekiso lo ukhandwe ilabo bantu abanesifiso sokuqhubekelisa phambili umbono wokuthi inkosi uNobhengula yathengisa ilizwe ebalungwini ngoshukela, umbono oyinhlamba futhi ongamanga ngoba kwenzekanga lokho uLobhengula ngula akazange athengise isizwe nalo ilizwe ngoshukela. Kusenjalo ukuhlanganisa uShabangu noLobhengula kuyinketha beshabi ngobana sokusenza ukuthi kubonakale ngani akunamuntu wesintwini wesindebeleni wakwaMthwakazi ovunyelwayo ukwenza upolitiki lokupolitika ezweni laseZimbabwe. Umfanekiso lo yawodwa uyinhlamba uthuka uLobhengula inkosi yabantu uthuke yena uShabangu eyipolitician njengamanye amapolitician elizweni uthuke nalabo bantu abangavumelana noShabangu abangavumelana noLobhengula. Labo bantu bengaba semathebeleleni bengaba semashonaland bengaba sebukhalangeni bengaba kuphi kodwa ngumfanekiso wothuko umfanekiso wenhlamba.
Kodwa bakhona abathi imfanekiso enje ngekuzilibazisa nje okwenza ukubana abantu bengawuthathi ngendlela yokuthuka kodwa bakuthathe njengendlela nje yokuzilibazisa. Ukubona njani?
Awu yebo mnumzana, bakhona abanye abathi bona amakhathuni imfanekiso amahlaya nokunye indlela yokuzilibazisa ukuthi kube lohlaya kube nohleko kube kuhle kube njeya. Kodwa ke engakusho mnumzana ukuthi akudlalwa ngegeja kuziliwe njalo akunamuntu wakwahlekisa ngobukhosi akulamuntu wakwahlekisa ngombuso akulamuntu wakwahlekisa ngempilo zabantu. Ma uhlekisa ngenkosi loBhengula uhlekise ngobukhokheli babantu uhlekise ngamapolitician uhlekise ngakho konke kulungile ngamahlaya ngamakhathuni lokho abathi isathaya abathi isakhazimu abathi ihuma ngesilungu. Kodwa ke inhlekiso leyo lamahlaya lawo angahambelana lengozi nokufa kwabantu bangaki abantu ababuleweyo nge-Gugurawund ngokuthi bangamthwakazi baningi bangaki abaswele amathuba ngokuthi ngumthwakazi baningi bangaki abafiphezelwe impilo zabo ngokuthi yibo labo baningi. Ngakho ezweni elinjalo ihlaya lakhona liyabe lisukela phambuka laya eceleni. Ngingakuthatha ngikuse emhlabeni jikelele. Kwenzekeni nxa abanye sebethetha amakhathuni ngoMohammed bahlekisa ngoProphet Mohammed bahlekisa ngoProphet bani bani kufa abantu kuyaliwa. Ngakho zikhona izinto okungahlekiswa ngazo zikhona into okungadlalwa ngazo. Osomahlaya kumele babe kwazi ukuthi akhona amabanga ikhona imingcele njalo zikhona izinto okungahlayazwa ngazo ngaphandle kwengozi. Ngakho lokhani ukuhlanga nganisithombe sikamnumzana uSengezo Chabangu nesithombe sikamzilikazi kuyimpi kwabanye abantu. Ngakho lo somahlaya nqaye ngusomahlaya kutsho ukuthi wehlulekile ukuhlayaza ngoba udlale ngegeja kuziliwe.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ocubungula izombusazwe njalo efundisa izombusazwe ekolitshini leWits kwele South Africa. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kwele South Africa. Siloke sikudaba lunye siphinde saxoxa locubungula izamasiko njalo isikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo omunye wabathiwa zinkosi zamaNdebele umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Babakande kunjani, kunjani labalaleli bakho. Hayi mina ngiyawuzwisisa kakhulu lo mfanekiso obekwe lapha okuchabangu ekhanda bese kubekwa umzimba wenkosi uLobhengula. Ngoba nxa ukhangela uyabona ukuthi khona nje into kukhonjwa kanye uLobhengula. Mina ngiyakuzwisisa kakhulu njalo ngiyabazwisisa kakhulu laba bantu abawubekileyo ukuthi laba bantu abawubekileyo lo mfanekiso balaso isizathu, balayo indlela yokwenza ukuthi khona bakwenze ngaleyo ndlela. Ngoba bona uChabangu bamzwisisa ngono kakhulu kulathi thina abanye simhlaselayo. Laba bawubekile bakuzwisisa mpela ukuthi khona uChabangu umelele. Ende khonokhu abakwenzile ukubeka onalo umzimba bayakwazi ukuthi uChabangu umelele. Bayatsho futhi lokutsho ukuthi uChabangu umele isizwe. Ngoba inkulu uLobhengula phela yayiyinkosi yesizwe lesikhuluma ngayo. So ke laba abakubekile bakwazi mhlophe ukuthi khona uChabangu umelele. UChabangu into ayikhulumayo ukhuluma into ejongeni. Bakunanzelela konke lokho. Kanti ke abanye abantu bakithi abakunanzeleli ukuthi khona uChabangu umelele. Yiko ke bemhlasela labo ababancedisayo bonabo babatshengisa ukuthi hayi lina ingamhlasela lo muntu kodwa lo muntu umele lokho umele isisho. So ke mina indlela engibona ngayo
kodwa bakhona abathi imfanekiso enje ngekuzilibazisa nje okwenziza ukubana abantu bengawuthathi ngendlela yokuthuka kodwa bakuthathe njengendlela nje yokuzilibazisa. Ukubona njani?
Angiboni nje njengendlela yokulibazisa kuphela kodwa ngibona kuyindlela yokuthi abantu bajulise umcabango, umcabango yabantu isuke phezulu ingene phansi ngoba bona laba ababeki leyo sebengenile batshona baze bayafika emthanjeni wamanzi. Mina indlela engibona ngayo leyo angazi ukuthi abantu bakithi bona baza kuthatha njani kodwa eqinisweni ikho khonokho, eqinisweni ikho lokho uChabangu akumeleyo kumele isizwe senesi sizwe esiyisona esimelwe uLobhengula esasimelwe uLobhengula bakunanzelela lokho abakubekileyo. Ngiyazi ukuthi laba abakubekileyo yilaba abantu abangekho esizweni lesi esasiphethwe inkosi uLobhengula ngakanyamalayo. So ke ngiyakuzwisisa kakhulu njalo mina yindlela engibona ngayo ukuthi khona uChabangu konke akwenzayo bayakwazi ukuthi uChabangu wenzelani njalo bayakwazi lokuthi bakukhonekthe lesizwe kube kanti isizwe labanye bantu bakithi ngapha esizweni kababoni ukuthi kuyinokwenzakalayo. Ngiyabonga.
Alathi siyabonga mnumzana Greta Vodloza Sibanda ucubungula izamasiko njalo eyisikhulumeli sika mnumzana Stanley Raphael Khumalo omunye wabathiwa inkosi yamaNdebele. Kulabanye abalandeli beqembu leHighlanders abathakazelele ngenjabulo uqatshwa kukaKelvin Kayindu ukuba ngumqeqeqeshi weqembu leBhoso. Kuzokuba labanye abathi abamfuni ngoba lomsebenzi wamehlula waze wasuswa esikhundleni sokuqeqeqesha iBhoso ngomnyaka ka-2014. Ukayindu owake wadlalela njalo iBhoso ukhangelelwe ukuqala umsebenzi kunsukwana ezilandelayo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomsakazi olodumo uEzra Chisa Sibanda oyintatheli njalo yeStudio 7.
Siyamhalalisela, siyambongela. Iqiniso lihle uKayindu uzazama kodwa into inkokheli zeBhoso yikho lapho kule indaba khona. Silalo kuthiwa yi-board, silalo kuthiwa yi-executive. Labasebenzayo kwi-executive abakhona basebenza nzima ngoba kule bhodi ingenelayo. Ibhodi ngesilungu okuthiwa yi-ceremonial ukuthi vele yona ngokwayo kayingeni ekuqondiseni kumbe ekusebenzeni kweqembu kodwa kulezi nsuku bayangenela. Ngakho-ke udubo lukhona phana ukuthi ucine ukungazwanana sekulama-camps ukulani and njalo abantu ababuyayo kuleli qembu. Iqembu leli Dube igolide alithatha laphana igolide yodwa kodwa ke abantu abakwazi balikhiphe njani igolide lakhona
kodwa lokho-ke kukayindu laba zingathi bazamile kumbe
ngendlela into eziyo yona bazamile bangcono kulomlungu lwade khona.
Mhm.
Umlungu lwade khona vele bezihleke. Kodwa kuKhayindu njengana ke wazama aswilisa saba ke number 2 sitsho igoal difference. Yebo kambe kodwa wayelaba abadlali abaningi wehlika kunqobo. Ngoba umthetho wele umuntu wehlika utanqobo kumele ajinjwe njengemazweni njengama emathimba wonke South Africa, UK, America. Kodwa kuKhayindu phakathi kwabaqeqeshi abakhona umbone ngani engazama ngenza ngqobo.
Yeah, kodwa usuzokube lokuxoxozela phakathi.
Ukuxoxozela buzwe abantu beyelinda zibalo kwehlu badawukele phakathi tu. Yikodwa ufuneka inkokheli ngabambanisa abantu bonke abayelinda. Kodwa lokuxoxozela. Kanti ezingizimbuze Dube, na isizini iphelile. Akwazi ukuthi yasiphoshwa mbani. Iyelinda zethatha incwadi. Asikwazi ukuthi usakunduza ukuyela yini. Akulomuntu osekhulumela usakunda lo wathi ongiyoncedisile ukubhadala imiholo yabafana. So into zonke kwamanje zisamile. Akwaziyo. Eyinto bangayelindas kathi laba bakhethe uKhayindu baphuma nxa bevotelwe phandle sebekhethele laba bazabuya laba bazabuya bazasebenza kuhle njani laye bengamkhethanga yinto kumele isisekelo sokusiqembulela lendizo kumele sitshintshe sithi question ijithu kungathiwa abantu abaphumayo bakhethe umqeqeshi weqembu ozakhothe ngaseko laba bengaphuma laba bamkhethile lo uyayo athi kanje vela ukhethwa ngayimwe lanxa phamba sokuncane ngamxoxe kumba khulume kumbe lami ngaboni yaphuma ngithe ngithi Khayindu sign i contract i 20,000 kwenzeni ngilambise laba babuyayo bakhawule ngoba kasemthethweni ungakhohlwa into zabo fathi ungakhohlwa into zama dinda before ungakhohlwa okunye kwenzakala ukuthi lo wayiphuma wayethi signing ukuthi i contract ethi bhala la uyazila kodwa yini uyabekwazi ukuthi asikho imali yaselikhama iqembu ngomnyakozayo kunjenje abafana ama contract aphela ngo December 31 ungabuza ukuthi ulungisiwe abafana abanye ngiyahlala labo hayi kangikwazi bra angikwazi idrophe ingxenye besengihambile ngoba kula muntu onjele ukuthi uyangifuna ngomnyaka ozayo yabona into ekhona so akula muntu ovuselela ke ama-contract abafana ngonyaka ozayo bazadlala njani yindaba ezikhona
so ke sizokuthiwa kulabanye abantu abafuna ukungena ezikhundleni lapha oba kudambisa isihlungwane
siyezo sesezothi uqhubana umoya uyafuna lyambazi uqhubana umoya ukwazama uba ngu-MP ngapha ensiza webandla leZANU-P F njalo ukwasebenza kuZEC njalo nguye omunye wabathola lesi sidiji basithi Skies Metro sizwile uba uhlanga udlodlo kodwa uhlanga udlodlo nto ekhuma nayo ukuthi hayi kangeni sizwile ukuthi kulo nodumunyathi use-South Africa ukuthi ufuna ukungena sezokuthi ubaba wakhokhela kwi-term liyaphela ngangena ubaba uSibanda laye ke ufuna ukungena sithi ngubaba omhlophe uKenneth Mhlophe lo baba kaJohn Fatt inalo khona uSibanda so bonke laba ngabantu abakhanya ukuthi bazancedisa
uEzra Chisa Sibanda ngumsakazi olodumo njalo eyintatheli izindaba yeStudio 7. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu
Studio 7 kubasakazi bethu abahle kunye nabalaleli ningani vuka njani ngezindawo ngezindawo la elikhona hayi siyayizwa indaba ka Sengezo Chabangu sekwenzile njalo angazi bakhona kade bemsekela bethi hayi Sengezo Chabangu uyalungisa kodwa namhlanje ulungiseni ngoba nangu uthetha ama city akade thethe triple c lapha kwabulawayo wabisela ku ZANU-PF iyo kamadoda ngamavila la ahluleka ukusebenza afuna ukudla igazi labanye abantwana thatha injabulo yabantwana bezimbabwe afuna ukuyifaka epocketini lakhe ajabule yedwa sihlezi sibatshela abantu sithi hayi vote kulelani lizwe ngeke likusize nganext kungangcono ukusetshenziswa enye indlela ngoba ivoti kusokucacile sobala ukuthi kulelani lizwe ngeke lize likhulule abantu endengeke lisize ngalutho lokho nje kuyinto ebonwa ngubani nobani inkantolo zonke sezajika saba yisani yonke into mina nje umuntu engizwisa ubuhlungu uchamisa ngizwela uchamisa khozo uphila kolunye usizo lokuthi nzima kakhulu uyazama impela ngamandla ukuthi akhulule abantu baseZimbabwe kodwa kwehlula nanku manje sebefuna ukumthathela negama bayidiliza nje iphathi bafuna ukuyiqeda yonke so kubuhlungu kakhulu lokho and vele kugcineni bagcina bayidilize bayiqeda vele iphathi so into esikhona nje abantwana abantwana baseZimbabwe into engasiza ukuthi abantu bahlale phansi baphumele sinye isisombululo ngoba lokhu kwevoti ngeke uze kusize ngisholangela ngeliwani ngisholanga ngo-2028-2031 bakwenza the very same story
Studio 7 salibonani ngunguchuma elibhali alibingelela lonke basakazi bethu kathi i-TPC ayikho yini eminye imizamo engazamakala ingcono ukuze bazwakale ngoba la osekudingeka nje kuphela ukuthi bekuchaye nje induku ungachaye induku sizakwazi ukuhloniphana ngoba ungakhangela lapha abantu ezaniphefu abasadeleli uTPC sebedelela amaphathi wonke amancane leza khamiza ezimbabwe sebezenzela umathandazo besicela enye iplani bakithi akenzame enye iplani
Studio 7 likalivuka njani bonke lokho ngezwa abantu abakhuluma ukuthi abantu kabaphuma ephalamende bephuma ephalamende benzeni nxa bengayi baphuma ephalamende abantu labo kabaphume be-outside the country bedinga ukuba iziphepheli bebumbe uhulumende wabo be-outside ngoba bengaphuma bayale belapha bazavunjululelwa amanye amacala angekhoyo begcwaliswe ejele kukathi nxa bengalaplani yokuphuma outside kabafayithe within bekhonapho ephalamende kabafayithe bekhonapho bezame bephakathi obephume phandle kwelizwe iyo nto engibona abantu siyathanda nje uphonga ukuthi uchamishwe ehluleka layi sayesikutshela ukuthi angilayo unkomo nawagijima enesitaradini yedwa kumbe umnanga kumbe umgada akulali edwa ogijime yedwa lina ileli mchasayo ligijime layo lingabhonga ukuthi uyehluleka lifuna enzeni ethi asihambeni siyemanchester dows kalihambi asihambeni phela siqondlele ekami siyedilize ijele kalivumi pho lifunayo engasihlanyeli lani futhi
studio 7 ngiyabingelela abasakazi labalaleli hhayi siyabezwa laba be-3+C bathi bafuna ukukhulumisana mhlawumbe baphume ephalamende but okusalayo yikuthi izanu abasukuma besithi bayithale nje yayiveli yiyonale ayizange yavela yatshintsha in the midst of gugurawundi izaphu yathatha wonke amasithi bebulawa abantu besenziwani ayizange izaphu siyibone ikhalala iphalamende so bona yiphi izanu kade ababeyi-challenje ababengayazi abakhanya sekungani sekubamangalisa namhlanje uthamise engafuni ukuchithela abantu isikhathi kudlalwe ngabantu bakomthwakazi uvele ubuye komthwakazi enenjongo yokuphusha lokho kwaqaliswa ngombali makhe so nxa sihlala sitshela abantu bakithi ukuthi abalwele okwabo abasizwisisi bathi sile nketha bejabi umonzora la wathengisa amasithi wonke angu-18 azange abe contested azange size umsindo ongaka uthabango at least uthethe amabili lokuthi uthengisile futhi asilabufakazi lakho ngoba izinto ezikhulunywa ngobaba uthabango wazi-raiser before ama-elections bamgxeka bamsola ngoba vele emehlweni amaphathi la ama-opposition indebele yilo elifezi ligcolwa lirong bona abaphambanisi so into yabo leyi vele ayisiyo engakhulula izimbabwe akula maturity bagcwele amandlwani nje
Studio 7 njani basakazi abahle hhayi mina-ke ngibona kwami-ke bahlonipheke mina ngibona ngathi nje into ekhona isikhathi sokuthi sibe sichitha isikhathi sethu sisithi sibhema uChamisa ngibona ngathi se-wasting time ngoba uChamisa kusiyena umuntu ophethe laphana iphathi esesiyilwisa laphana yi-ZANU-PF ukuthi sigxeke uChamisa mina ngibona ngathi abantu abagxeba uChamisa ngabantu abafana nabo-Chabanga that is all ngoba angiboni ukuthi uChamisa umsola ini ngoba kokuqala lwani umuntu akaphethe lapha into ephethe yi-ZANU-PF yiyo kufanele ukuthi siyilwise uChamisa side yenze njani ngoba akusinguyo ophetheyo akusinguyo ne-army akusingiyo ne-military yonke laphana iphethe yi-ZANU-PF uzoyenzani so into efuneka laphana ukuthi thina abazibabhenzi kufanele ukuthi silwele ilizwe lethu siyeke na there's no time ukuthi sigxeke enye any opposition party so mina ngibona ngathi nje umuntu ogxekana noChamisa laphana uyabe ngowe-ZANU-PF ngoba there's no need ukuthi singagxeka uChamisa sitenze njani elo yedwa yini ngoba i-ZANU-PF iyazenzela laphana iyasidelela amakhodi zonke izinto ungaze uye ekhodi vele uyaluza angaze kube njani zonke izinto ezilaphana ngeze-ZANU-PF ikanti-ke ilizwe ngelethu ngiyabonga
ye kustudio 7 livuka njani kodwa basakazi bethu abahle ye asiyamuzwa ubaba ugawule umdala umaphikisa konke umaphika konke ave sheshe ukubopha amapoyisa asezimbabwe ayasheshe ukubopha amalunga wama-opposition ave sheshe ukuphenya amacala ayenziwa ama-opposition kodwa ehluleka ukuphenya okusheshe ukuphenya amacala ayenziwa i-ZANU-PF amalunga e-ZANU-PF kwatsha u-Anastasia Ndlovu ngabantu be-ZANU-PF live hhayi ukuthi like i-NCT live la namhlanje kusathulekile akukaza kalothi kwahamba kanjani kwabula avele ukubala ikwenza kodwa mosi so angazi ukuthi ubaba ugawula ukuphikisa ini yena angayaziyo mbe abonani ayibonakali okunye yazi
Studio 7 salubonani sibonga inyuzi zindaba esiphathela zona ezingakhethi hlangothi sicela bakithi lathi awethu ama-meseji khona ukufunda siyacela baphathi bethu. Mina engizakutsho ukuthi kanti kwenziwa yini ukuthi ngizwe omunye ubaba lapha ekhuluma ethi abantu ababotshwayo nabantu ababebelomlando abantu bezanpf bayawona makuyikuthi right njengoba kubotshwa abantu ababonayo abantu bezanpf shouthi bona vele abawona ezimbabwe kubona abantu be-triple c kuphela. Yiyo le nto esifuna ukuba yazi ngoba masibheka sithatha ukubheka abantu bezanpf yibo ababona kakhulu kodwa sikaze sizwe ukuthi abayabotshwa. So kathi izimbabwe ngiyezanpf noma ngiyabantu into esifuna ukuba yazi.
Studio 7 nginyelele ku-studio 7. Hayi, le nto le yenzakala eZimbabwe le ibuhlungu le kakhulu. Ibuhlungu mpela ngoba izanu iyazenzela, izanu zenzela konke nje kufunayo. Irukhela abantu abavutela uzulu bakhiphe imisebenzi yonke le yezanu. Hayi, abantu baseZimbabwe kumele sibambaneni. Hayi, izanu.
Siyabonga balaleli bethu. Ke sikhangele ezeMelika. Umchuchisi wecala likaMnumzana Donald Trump wayengumongameli weMelika kaMnumzana Jake Smith usethule udaba lokuthi akucutshungulwe kubonakala sobala ukuthi uTrump uyavikelwa naye isisekelo sombuso ukuthi angazathoniswa amacala akhe ambalwa. UTrump kodwa kunjalo nguye okhanya elokhu ekhokhela kulabo ancintisana labo kubandla lama-Republicans. Sixoxe lo mnumzana Tim Moringai ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabonga Msakazi Gandhi. Hayi, usekelo lukamongameli waye ekhona uTrump kungathiwa seluqina day by day ngoba abantu kathesi kungathiwa intengo yezinto ezitolweni lokuhlala kahle lama investments kukhanya ngathiwa aphansi. Siyakwazi ukuthi saba le COVID 2 years laphana abantu bangahamba emsebenzini njani njani. So kathesi ngantwa soku affecta yonke into ngoba siyakwazi ukuthi ama economy all over the world ngantwa lawo lokhe asa yenza i recovery. So abantu abalapha eAmerica bakhangela okwabo izikhwama zabo lokuhlala kwabo lentengo yezinto ezidolweni okwakathesi ukhanya ngantwa hayi izinto ngantwa ziyadura abantu bathi intengo yamafutha o igasoline ngathiwa iphezulu kakhulu so yiyo eyenza ukuthi izinto eziningi zikhwele. So khonapho abantu sebekhumbula ukuthi uMongameli Trump esekhokhela laphana izinto eziningi zangathiwa zazichiphile and i-economy ye-America yayihamba kuhle. So okwakathesi ngathiwa abantu sebekhanuka khonoko so yikho isapoti yakhe ingathiwa isiqina day by day, week by week. Singakhangela ama election predictions athi wona okwakathesi uTrump nguyo phambili kukaBiden.
Yena uMongameli Joe Biden ubona njani amathuba akhe njengoba isikhathi sonke lesi bekungani akukhanyi ukuthi ngaba losekelo olwedlula olukaMnumzana Trump.
Siyakwazi ukuthi la uBiden ungathiwa uyakwazi ukukampaigna or is a political strategist ngoba sabona ngo-2020 kakampaignanga okuningi but waphonga ubuya le message yeyodwa ezimbili waquma ukubusa kukamongameli Trump in a surprise. So mina engikubonayo khonapha ukuthi umongameli uBiden kathesi sesingena ku-2024 sizake sesimbona nje sechaya ama-campaign akhe ngoba uqalise ukuyenza ama-fundraising last week eCalifornia. So ngiyabona ukuthi ngo-2024 iyabe sejaha ukuthi isikhathi asisekho. Ukuthi uzanqoba hayi lapha eAmerica kuyahlupha vele ngoba singabona by September next year or August ukuthi kuyabe sokumenjani. Yikho ngathiwa kuyabe sekulama indicators ngoba siyakwazi ukuthi uTrump laye ulamacala amaningi lama cases amaningi aphambili kwama-court ngendaba zokuba etsotsa eRobha abantu njani njani longafuni ukulalela umthetho welizwe and inkulumo zakhe ewayezikhuluma ukuthi ufuna ukuba ngu-dictator. Hayi, angikwazi ukuthi kuza kuma kanjani.
Siyabonga mnumzana Tim Moringai ocubungula ezombusazwe. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.